Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi omntaka bezamPF bamedlakela.
Lanxa ibandla lezanuPF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomidi yedwale lephalamende, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Odluleleyo phambili uPresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkonomi abantu.
Ibandla leMDCT lithi liyasola kakhulu udlakela lwezombusazwe olwenziwa elizweni.
Uzathola ukuthi kona abantu asebebenefita kubeam program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bebevele bethola.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ngohlelo lwebeam ephathisa abantwana abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu 13. Kodwa usiqokoqela ungaziwayo ukuthi ungaphi utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ngocingo ukuthi uqanjelwa amanga ngudade wabo osebenza lezitha zakhe loyise. Lanxa ibandla lezanuPF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomidi yephalamende ebona ngezabatsha, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabasekeli bebandla elibusayo. Ikomiti le yona ebikhokhelwa ngumnumzana Omega Sibanda iqhubela umhlangano ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanuPF bachithela umhlangano ngokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abanodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber abasuka besetshenziswe iZANU-PF ukutshaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kungamanga ukuthi abebandla lakhe yibo abadale lolu dlakela. Uthe njalo abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Kodwa abatshayiweyo uMnumzana Eric Gono uyakulandula lokhu uthi njalo abamtshayileyo bagoqela amalunga eZANU-PF awaziyo.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontaka bezamPF bamedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikomiti leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic to iZimbabwe, iZANU-PF eliyilibandla elibusayo lifuna ukwenza lokho ngodlame. Lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya introduce ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu. Okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke. Ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lalu kuthwa phambilini uhlelo lolu lalulethela kuphela ukuze sihlukumeza umphakathi. So akusimangalisi kuveza nje izamphezu njengoba libandla leropa njengoba sishuba.
Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi Mnumzana Gono uthi abantu abatshayiweyo ngabe bandla lakhe eleZanu PF. Ulilunga leZanu PF?
Angisondelani leZanu PF ngitsho kancane. Njalo abalandeli beZanu PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo liye phambili. Njalo into elesizi kakhulu yikuthi uNumzana Mhlonitshwa ubaba oge Omega Sanda okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebephenduke ubhova sebefuna ukubulala abantu ebephele nezitulo befuna ukutshaya abantu ngezitulo bebatshayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-Green Bomb.
Alo-ke ngumnumzana Eric Gono ongomunye wabatshaywe balimala kobulawayo izolo kudlakela oluqhamuka emhlanganweni wekomidi yedalela ephalamende ebidinga imbono kaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usesole kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni eziphathelane lezombusazwe njalo uthi kufanele abantu bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba e-Press Club kobulawayo izolo ntambama, uMonzora uphinde wathi ibandla lakhe lizakwazisa ngelanga lomhlangano wokukhetha inkokheli oyiCongress lingaqedisa uhlelo lokwakha ingatsha zalo i-restructuring. Uphinde wasola indlala esesigabeni seMathebeleland wathi kusobala ukuthi ziyabandlululwa izigaba zeMathebeleland kulezinye indawo zelizwe. Okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umongameli webandla lethu le-MDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba kobulawayo e-Press Club endaweni yabonozindaba ese-Royal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlala kahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi-ningi. Kuza kuthi nxa sokuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele. Kube yilapho ke upresident ngokomthetho webandla le-MDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi i-National Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala ke ukuthi hayi i-Congress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe sosona kumba sifisayo kusiya ngokwe-constitution yephatha. Akula muntu ovinjiweyo akula muntu okuthiwa kakumelanga ayenze thizeni nxa kuyikuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. Odlulele phambili ku-president wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngokungenhlala ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthe eZimbabwe kabalamsebenzi umkhonomi wethu ukhanya ulenhlabathi sibili uzinkobe ezilenhlabathi kwabanengi ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngugovernment njengoba sikhangelane lokhetho luka 2023 nje ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama human rights wakhuluma njalo ngodaba lomsindo ona lokhanya osusiba khona sisiya ekhethweni ecizelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esisuke kiyo ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland South athe isimo sokudla esingathi i-food security ayimanga kuhle kulabo bantu uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ekuhlolisiseni kwe-party ngenhlolisi
Alo ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi uzibisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lokuphathisa abantwana besikolo abaswelayo olu Basic Education Assistance Module kumbe iBEAM. Uthi lo nyaka luzasiza abantwana abayizigidi lengxenye 1.5 million njalo ulethemba lokuthi lolu hlelo luzaqhela ngeminyaka elandelayo. Ngaphandle kokunceda ngokuhlawulela abantwana imbadalo yesikolo, uhlelo lweBEAM soluthengela abantwana lokunye okufanayo okufunakalayo ezikolo okuhlanganisela amabhuku lokokubhalisa. Ugena Gumede we Studio 7 uxoxe lomnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Education International Africa.
Uhlelo lweBEAM lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana ifees baphinde babadingele konke okufunekayo okunjengama-uniform, izingwalo lokunye okunjalo njalo kubalulekile kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho olukhona yikuthi owakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli mali eneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo. Kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene United Nations, kumbe singathi thina UNESCO, yi-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo, 13% kulomehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo, ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo uhulumeni angakwenisa uma engengeza imali efakwa kwezemfundo. Okwakhathesi leyo mali incane.
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eZimbabwe ukuthi kumele kube lemfundo engelambadalo. Uthini-ke ngohlelo lonolo, Baba Sinyolo?
Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana kakhulu kulabo abasuka ezimulini eziswelayo uma lusungulwe kuhle. Ngicizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqhakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akulakuthuthuka elizweni.
Alo ke ngumnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Education International Africa. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lomunye wamalunga eCentral Committee yedalele yebandla le-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, obencoma ukwenziwa nguhulumende mayelana loncedo alupha abantwana abavela emulini eziswelayo. Khe sizwe ingxoxo yakhe logena kumede weStudio 7.
uhlelo olwebhim luhlelo osolesikhathi lukhona olwabiswa nguhulumende ngitsho langemuva kusise isikhathi sikamungameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe lwaluvele lukhona loluhlelo uhulumende kathesi uselophakamisa lusiya phambili efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku kumbe nxa ukusenza ama-practical kumbe imitshina kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula lokhu kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara so kubuya kuyi-stage by stage okwento kwangkona
Mnumzana Chuma abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhim ungathi uhlupho lwakhona lungaphi
uhlupho esilalo kakhulu emahlelweni lebhim lutholakala ezikolo kumbe kulaba esibathi ngamalozini amakomiti awezikolo arani izikolo amakomiti abazali lawana abayibo abasuka bekhethe abantu okumele bebe kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhim program uzathola ukuthi kona abantu asebebhenefitha kubhim program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo sokuthola bona abantu avele bevele bethola labanadi bengatholi ngenxa yokuthi abazi muntu njalo bakhatshana bagcina sebehlehlele eceleni kugcina sokusiba le abuse konapha okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele bazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngokwakhe kubanjaniswe kani kuhle njalo ukutona kucubungule kuhle kubana ngubani omele akuthole njalo omele akuthole kanjani ukwenzela ukuthi kona ama most deserving cases abe yiwo awatholayo uhulumende vele kubhajethi uhlelo lebhim lukhona nxa kusenziwa amavoti ngesikhathi sebhajethi eparliament iyafakwa ivoti ye-education egoqela ibhim so akula banga ongathi uhulumende angayehluleka ukugcwalisa uhlelo lelo olwebhim ngoba yinto evele ikhona ku-national budget
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma omunye wemalunga edalele Central Committee yebandla lezano PF obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi lanxa ibhanga le VBS Mutual Bank lithole imvumo yokuthatha impahla kalowo wayengumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma ngenxa yesikweledi leli bhanga lisoze lenelise ukuhluthuna indlu yakhe eyenkandla iphephandaba le-chronicle lilodaba lokuthi umongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye ozavula umbukiso wezokulima we-Harare Agricultural Show ngokusemthethweni ngolwesihlanu Okwamanje sekilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibanani ngiyeke ngibe mude ngithi ngiphawule nje ngendaba yabantu bakithi eZimbabwe kuthiwa sebeqotshwe South Africa eSouth Africa zaqala kubuya kudala kakhulu ngicabanga ukuthi into le yama ZEP permit la into ka 2009 12 years back but eSouth Africa obaba baqala kubuya ngama early 60s bebuya vele behlala la without ama ZEP la so ambona ukuthi ama ZEP into engasi affecta kakhulu ngoba into eqale ngo 2009 all these years vele besiphila lapha eSouth Africa singalawo la ma ZEP kodwa besiphila so mina ngakwela miside angiboni inkingi into engaba lutshintsho noma luzaba khona utshintsho yebo kodwa ambona ukuzaba lutshintsho olutheni ngoba only lento yenzeke ngo 2009 kodwa vele yonke leminyaka besiphila lapha eSouth Africa besingana problems siziphilela nje without la ma ZEP so akhona awakho impilo vele izoqhubeka nje bavele iqhubeka ngoba umbono lo ngiyabonga
hey bantu siyabonga lapho ekstudio 7 linjani lonke emakhaya
ekhaya thina siphilile dilana nje siphila nzima sinzima lapha ngenxa yalumbuso lo hey mina ngithanda ukubuza kanti indaba ka lo Masaraure lo iphele njani ka Obadaya Masaraure ulokhe phandleni lundoda owajejina bephandle bengabutshwanga osikhala bephakathi labanye indaba yenyalsimi kanti kuhamba njani kanti lapha hey madoda azisukumeni ngobuningi bethu asukumeni ngobuningi bethu izinto ezinjengale zona lezi after 2023 asifisi kuzibona asifuni kuzibona mani asivoteleni yellow movement phambili ngeyellow movement umfana kangeni kufana neZambia abantu kade sisebegijimela eZambia bayayelatshwa khona bathi hayi lizwe hey kumnandi mani umkhomana aphinda hayi lati sithe Zimbabwe mani nxa singangenelwa umfana abantu bonke begijimela kwelakithi njengakudala bezoyelatshwa bezofuna usizo kungaba kahle njani leli lizwe lihleli lento zonke kodwa liswele kuphela abakhokhelo driver aba right lasikebe singisukeni ngobuningi siregister ukuvota abantu ikakhulontanga thina ama youth hambeni siregister ukuvota sivotele iyellow movement sibele kusasa yethu labantwana enhle ngiyabonga
studio 7 hey sadubeka kanti ama lokuzele wa ridayo ay ngabo bana ama post lawo thina bayaweta lobali lifuke lokho libukwa hey studio 7 leza akulanto enziwa kuhle lapha izani labo sithwala senzima nalisupporta nogawule lochuma kali bafakela lochuma lafakana amanye abantu bakhona abantu bezana abacabanga ngcono kulogawule lochuma ake lifake abanye abantu lizwe ukuthi abanye abantu abezana ubona bathini akula muntu vele osayifuna izana ngoba ilizwe akulalutho ngayibi right phela izana ngaye liyabuyana lizorekhoda lizoproducaster leyo istudio 7 lapha ekhaya lingabe la balibulala la akusenje lapha kufuna thina amaqhawe vele salwa labo kudala izana vele akulanto enhle ngayenza kwaba MRP siyabona bancedisa eze pressure group ba right but if i party engawinisa abantu ukuthi abantu bafanele ukugqilaza ukukhona iCCC uphe MRP hey just good as a pressure group but awindawo lo sibonge kodwa lani liyazama lisegange elinjalo banxali boni ngathi into ze right lokho lisithi asihlange elidlanga uyanilala izobona ukuyafiwa njani la uyani nekhaya kona
e studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ay kodwa abantu be triple C badlula zisengwa straight kodwa bona mabehleli becabanga babona sengathi uchamise ngafaka wathi wakona i president eZimbabwe kona bona mabecabanga si mabecabanga uNdebele babona ngathi uchamisa ngathi wa president eZimbabwe ngekwelinye ilanga nini noma uchamise ngawina noma engeka wine kuyafanana ngekabe i president eZimbabwe so abantu be triple C abayeke ukudukisa umhlaba bethi bona mhlawumbe kubavotelwe ikudlala ngesikhathi ukuvotelana ne triple C ukuvotela i triple C ikudlala ngesikhathi ngoba noma uchamise ngawina angeke abe i president eZimbabwe angeke kwafa kwenzakala kona lokho so vele thina si MRP sijabule kakhulu ngoba thina sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe ya sizimele thina sodwa i triple C yadlula zisengwa lizobona li come 2023 lizobona
mbingelele emsakazweni mbingelele labalaleli mina nombuzo wodwa nje engubhekise kuZANU PF ukuthi ngicela ukubuza ukuthi iZANU PF makuyiwa kuma election ibachayelana abantu ibabophelana abantu ibavulalelana abantu makuthi election bayakwazi ukuthi ivini isisekelo sombuso sithi kumele kube le code ibe khona ielection ngoba intando yeningi phela la ababe ibanga lo Ian Smith so manje njengamanje mabe ngasafuni kube le election bechaya abantu bebulala abantu yini bengaveli beyivala election ngidangele ngoba ngizobathi lapha ebuleli uThokozane Khuphe bese bembalele bese bemalela ukuthi ahambe ngale bayachaya abantu khona ngale egogwe kwachaya abantu abaningi kakhulu ukhetho lungaphikhona lwaliso ludlula ukhetho iZANU PF sihalalisele ithi winile inqobo lokhetho unqoba kanjani ukhetho kade usilwa labantu babulala abantu bachaya so into ekhona le iZANU PF benje ngathi ngicela umbuzo ukuthi maye khona ongangiphendula lapho ukuthi ielection yini noma bafuna ukuthi behlukumeze abantu ngegama leelection
Lawo ke ngamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela ke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane, lingadlulisi i-2 minutes. I-1 minute iyo esikhangeleleyo, kodwa ke lingakhuluma ke lifikise ku-1.5 kumbe 2 minutes, lingayenzi kube kude njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, owayengumongameli weleRussia umnumzana Mikhail Gorbachev ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwe munye 91. UGorbachev waqeda ukufuthelana kwelizwe lakhe lamanye amazwe angentshonalanga ikakhulu elemelika. Wasungula umkhankaso wokuzivusa kwezigaba zakwele Soviet Union okwabangela ukutshabalala kwesizwe seSoviet Union kwaba yiRussia lezinye iziqephu zamazwe. Ngenxa yalokho wathola isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize. Ukuhlaziya imbali yakhe sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nga ungakhangela uGorbachev kwaba libizo lika president weRussia odumileyo kakhulu, ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho okubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II. Kwase kusithi ngemva kwalokho kwase kuqhamuka-ke ukuzondana kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa yi-Soviet Union, le-West ekhokhelwa yi-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Wahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear. So kwakungathi kuza phindwa kulwiwe, ngaso kulwiwa sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear. UGorbachev waba nguye-ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev, qamula umduli lo. Yikho-ke waseqamula-ke yena umduli. Wase kukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khona mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi. So kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Africa yayinjani?
Thina i-age group yethu esasimele ukuthi sibe sempini empi yenkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then. Sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwa lathi, ongathi umi lathi, ikakhulu thina abezaphu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezaphu sibased eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrainwa abantu kubuye ngapha yikho abantu bethu abaningi batraina lalo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana, uGorbachev evele esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezombangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole i-training, sithole izinto zonke lezi ezinjalo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. indodana ka wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko osiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.